ukuthokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lePhasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane leCOVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla leChurch of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu uKristu uJesu, lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene singesindawonye silikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni omubi uSathane. Yisikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni nguJesu Kristu, yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo, ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Priska Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lePhasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lePhasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangana emabandleni, njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngesande. And kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi loba bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama big cities, but generally abantu bakholisile iPhasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePhasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePhasika, lapho sikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu, ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu. Lapho sikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu zithethelelwe. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba le sonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho-ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lePhasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mtshato, but ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umatikali futhi no-TV, but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebeleko yabo ngomahuta pipi metazitsha amahuta abantu bechada bepolisi, but kathesi akula ngitsho umtshato oyiwosibheyila out now business yama-flowers. Ngoba ungathi uyakhangelela izimva zangkhona bangaka abakwanisa ukuthenga ama-flowers, balutshwana ukuthi bakwanisa ukuthengela izimva ama-flowers ngoba abantu vele baphakathi komunzima. Kathesi zithi zinxa zikhangela le mpupha anti ukuthi ikhwelile 10 kg nayo suka ku-$3 isiya ku-$11. Not a joke. Umuntu acabanga ukuthi ayothengile okuzeni iflowers engala 10 kg yasevi imali akathengi pho.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lePhasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey uSathane, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha babulala bayivula kwasethwa ukuthi tade udinga imali ala kwase ngiqhuqa khonapha amankazana shuwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapho engayishayelela khona ekuseni yonke kasibone khathesi samfana sefuna ukuphuma xa idididi ufica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholwa amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezichiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu nengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.